sinanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifaye ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ezithengiswa ko-Edgars yabe sisho ukuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalment ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifaye ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hambe ogqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokeki lokugqokeka. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathesi abenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini, singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini namakhakhi okuyiwo kwangavuma ukuthi isigqoke. So yizo ezilastayo, yizo ezigcinde, yizo ezihlala isikhathi eside. Asila-allowance yempahla njengabonesi, ungananzelela onesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba be-ZTS balabo-uniform allowance izinto ezikathulo banikimali yokuthi bathenge. Thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kwabo-topics labo Edgars even labo power cells ukuthi sithenge. Othisha somele beye kokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zonke emsebenzini and weare saying that's not right for professionals.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini, njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athethi ngama-600-700 bond ungananzelela ukuthi kathethi loko isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zizakhwela anti kathethi ngize siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo metal aid silabo onyarazo. So vele imali yena leyabisisele kusalarami ayikwani ukuthi mina ngingene ko-Edgars ngithenge isigqoko.